ngikuzwile lendaba iyangikhathaza manje ubofunda ukulinda siyeza isikhathi ungasabi manje uvaleka lapha kulunga ukuthethekala nakuqala la ivili liyajika ubokaphela ubolunguza
ukaphele konke okwenzayo emuntwini ungakujikele ukaphele konke okwenzayo emuntwini ungakujikele ukaphele konke okwenzayo emuntwini ungakujikele ukaphele
Sama nempilo sifuna ukubona lonkutshintsho.